Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 7 ngoNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Loko sekwedlule into sibili ethabisa abantu kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkeme inkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalacala yi Supreme Court.
Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha labantwana lempahla.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe wegugurawundi.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukuvunjwa kwekhomishini yebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namuhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Alokhu etheleka amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kuka-TB Joshua weNigeria owaziwa njengomprofethi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo obona ngezempila kahle namhla uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare esasivaliwe lapho achayele ihlombe ibandla leRoma ngokuphathisa kwezempila kahle. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belegcikwane le-COVID-19 endaweni yokulondoloza abantwana eMary Ward Children's Home eKwekwe. Ugatsha lolu luthi izolo kuphela kulabantu abangamachumi amabili lanye 21 abatholakale belegcikwane le-coronavirus, abane kungabavela kwele-South Africa, oyedwa eZambia. Lokhu kukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,189. Labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,606. Asebehlatshwe umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,321. Lokhu kwenzakala uhulumende ebikwa isithi kakazimiseli ukwamukela umjovo wevaccine yeJohnson and Johnson. Weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni umnumzana Thungamivayi Matsokere uthi ufice kutshaya umoya emzini wakhe unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wathatha abantwana lempahla. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe eHarare namuhla ngamagqwetha amela umnumzana Matsokere lomunye wakhe umnumzana Last Mayengahama abahlala iminyaka eyisishiyagalombili entolongweni kodwa bakhululwa ngoba betholakale bengalacala. Ababili laba bathi balakho kumangalela uhulumende emthethwandaba. Asizweni umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ukuthi ibandla leli limi ngaphi ngalolu daba.
Loko sekwedlule into sibili ethabisa abantu kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkeme inkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years sokuthiwa akalacala yi Supreme Court. Isifundo bani esisitholayo ukuthi iappeal yenziwa ihlala iminyaka 12 months ibhalwe kodwa ibehluleki ukuthi baphangise ukutshela uZulu lezibotshwa ilokhu ivundekile njengomhlalo njengomkhemeswana. Sifundani ngama lower courts isithethi nabemdc alliance sike sicubungule sitshela abantu ukuthi kanti kutshoni lokho yesiyathaba siyajabula senza amadili lokho kukhombisa mhlophe ukuthi illegal system ama court ethu ngasasebe ngasazimelanga asikasela independence sethungamelwa ngama politicians iconstitution yeZimbabwe ithi ama courts are independent akufanelanga ukuthi alandele bani lobani bafanele balandele iconstitution bakhangela icala njengecala izigwebo esinjalo kambe sasinga abantu bangaze baphiwe 20 years umuntu echawe ilitsheli lodwa ilitshe lalingajikwa ngabantu abathathu khonapho khonapho bonke yini esingathi ngesiswasimitheni asli bejika ilitshe
umnumzana mafa usichasisela ingqubela phambili ngalolu daba
sizabelele sihamba sikhankasa la majahala amabili uthungamirayelo lasi kumaprovinsi wonke bebatshela impilo abayihlale emajeli betshengisa abantu ukuthi eZimbabwe akukhululekanga amajeli angikhona athunjiwe sizathatha futhi ithuba khonapho sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayirejista ukuba ngama-voters senze i-civic education kuzawuba le programu ezaholwa yi-national executive lama-province wonke lama-branch wonke ezabe iselebreta ukukhululwa kwamaqhawe wethu kodwa sifundisa abantu kakhulukazi ukurejista ngoba yisiqokoqela siyakwazi kuzaba le-rigging kodwa singabachaya nge-100-1 i-rigging yangikhona ayisozibe khona sifuna ukuthi abantu lonyaka batshengise mhlophe njengoba lizwile ukuthi upresident Chamisa wayewine nge-66% u-2018 yika noma sithanyela emadrobheni bayasidisturba bayasihlukumeza ukwesaba umdumo ozaba khona mdlana sesinqobile singabanqobi siyanqoba yithi abe-MC bekhulunyelwa yimi owena uFelix Makale Mapasibanda ijazi elindizayo
iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephula kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa lisithi kumele ihlaziye indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngesikhathi segugurawundi umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
lokhu uphuma emhlanganweni wokwamukela imibono kazulu ngabedayela ephalamende ngomthetho lo umhlangano lo usuqhutshwe ezigabeni zonke zelizwe njalo namhla ikomiti yephalamende ebona ngezomvikela ibe iseharare lapho abaningi abatshengise ukukhathazeka ngodaba lwegugurawundi omunye okhuluma emhlanganweni lo ngumnumzana yanga mathethe othe kumele ikomiti le ikhangele izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu kusukela ngesikhathi segugurawundi
The commission should not only investigate the crime that is.
Ngibona engani ukuthi ikomiti le ikhangele indaba zeminyaka esanda kwedlula ikuzama ukuvala amacala enzakalayo afana legugurawundi ukuthathwa komhlabathi ngodlakela ukhetho olungakhululekanga lokunye ngibona engani kumele abantu balethe ukukhonona kwabo kusukela ngo-1980
lokhu kusekelwe ngomunye obesembuthaneni lo umnumzana Liam Kanenga
daba lokuba umongameli ezame ukukhipha ezinye izinto ezixoxwayo ku-commission kuphambanisa ukuba uZulu abakwazi lokhu okwenzakalayo kulungile ukuba uhulumende abone ukuba abantu benza umsebenzi wabo ngendlela ezinzileyo
okunye uZulu akhala ngakho yikuba abantu abake basebenza kwezomvikela bengaphatheki ikomiti le ngoba kungabangela ukuthi abantu besabe ukupha imibono ngokuhlunyezwa kwabo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mike Ndiweni uthi kumele udawele kugroundi lulungiswe.
Kuqakathekile ukuthi icommission ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batho ukuthi icommission leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazo wegugrawundi ukuze le ndaba iphele.
Idale lephalamende lizaqhubeka lisiza imibono kaZulu ngalomthetho uze ulungisiswe. Abalelwa amalungelo oluntu bathi eZimbabwe selinezehlakulo eziningi zodlakela lapho amabutho lamapholisa ephula khona amalungelo oluntu kodwa kungela ndlela zokuba engabotshifa njani. Ezinye izihlakalo ezenzakalayo zigoqela udawa lwegugrawundi lapho amasosha abikwa abulala abasekela ibandla lezaphu njalo bekhuluma indima ezitholakala emhlubuleni yomathebeland ezigoqela isindebele. Kusukela ngo-2000 kuze kube namhla amabandla aphikisayo athi ukhetho lwande ukuba lodlakela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngabebutho. Uhulumende kanye lebandla le-ZANU-PF bahlezi belandula ukuthi abantu bayahlukunyezwa elizweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Ngeliga mongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ufike elizweni leGuatemala ngesonto kuhambo olukhangelelwe ukuthi luhlaziye izokuhamba kwabantu abasuka emazweni omabili njalo kuqedwe uhlupho lokuthwalwa kwezidakamiswa. Wele Nigeria izakhamizi zingcwabe abantu ababulawa ngabantshontsha inkomo emzini eyisikhombisa esigabeni seKebbi okwachiya abantu abafika phose amachumi ayisitshiyagalolunye 88 befile. Kulokubangisana okuningi ngenotho yelizwe lezemvelo kulesi isigaba. Abazali abalabantwana abaphila lesimo se-cerebral palsy bakhala ngokuthi babhekana lobunzima osokubangela ukuthi kungabi lokuhlalisana kuhle kumdeni njalo buchitheke lemtshato. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ukuphazamiseka kobuchopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe sefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokwenziwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabhiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sigcina sibangela ukungezwani emulini.
Abaningi obaba bayabalela kodwa sase kutholile kathesi ukuthi omama ikakhulu bokufuthi sebebale kudluba ngobunye ubunzima osobukhona phakathi kwezimuli.
Uthi lokhu kuthiya umama osala ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana olalesi simo edinga usizo zikhathi zonke ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini kanti edinga ukudla okuthile okufana lochako iminse lokunjalo ngoba engenelisi ukuhlafuna amakhabishi lama-chunks asejwayelekile njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osobubhakile elizweni kugcine kubangela ukuchitheka kwemitshato emizini ethiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubikwa ephathisa kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
Lakhathesi sibona ilizwe liyazama sibilisi kuthiwa kulama-case transfers abakhona kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. inumbers lay abazali bakho sesike zabuza ukuthi asebeyitholile imali ngoba abalutshwane kakhulu.
Ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezijeneyo kugcina sokusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mathetha uthi isikhathi sesiside loludaba ludinga ukulungisiswa, ngakho ke sokudingakala ukuthi kudingwe amacebo nendlela ezingcono zokuphathisa ngoba uhulumende ehlala ekhala ngoduko lokusilela kwemali.
Yebo, iconstitution icho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama-resources, kodwa akutsho ke ukuthi lingakhangela ama-resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama-private players lawo kumele aphathise ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
Udokotela Nomeni Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempilakahle kulandelwa isivumelwano esasabhutsha esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini 15% sebhajethi yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempilakahle.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili esengezelela imali ayifakayo kwezempilakahle.
Oqhubeke ethi kube lenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngoba sebebona lezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho siphazamise umuntu kundlela ami ngayo lakundlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana abalelesi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini yeWange Colliery ngomhlangula ngomnyaka ka 1972 bakhalaza ukuthi inkampani le ibavulele amathuba okuthola imisebenzi etshiyeneyo efana leyabomanjinela bengabangisani kakhulu labanye abafisa ukusebenza kumbe ukufundela imisebenzi le eWange Colliery. UGibbs Dube sethulela lolu daba ngocweleyo.
Wabhubha abantu abangamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa kuze kubhidlike umgodi eWange Colliery No. 2 mine mhla zisithupha kunhlangula ngomnyaka ka 1972. Abantu badilikelwa umgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iWange Colliery ibavulele amathuba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwenziwe lokhu.
Sifisa ukuthi ngani bayasinika even ama-scholarships. This would like ukuthi continue sis advance bangakwansi ukuthi basinike ama scholarship ngamfundi maybe want to ngiyenza degree e sponsor me kuna abanye abangela umsebenzi abanike umsebenzi eWange Colliery kumele basenzele khonoko ngoba abazange besenzele lutho, so kumele basinike ithuba lokuqala nxa be recruit umsebenzi. Even kuna abanye abahamba esikolo nxa ukuthi bayathatha kume ngo apprentice nursing vale esikolo sawe eCoalfield nakuyukuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundisa ewake eCoalfield bamthatha.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana leziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
Sake sakhulumisana labo sihambe ku gathering lezana esenziwa every 16 but asikaze sibone action engani ingcono. We failed it several times. So akusikhuluma kamenje. But bakhanya ngani they are reluctant. Akabenzi lutho. Especially ebantwaneni. They stick on saying ama widows but abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olukhulu waphelela emgodini lo.
At least ikampani ngabe yanceda ngokubanika something like life insurance ukuthi bethathe some of those abantwana ama-deceased labana at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekampanini bethole imisebenzi ekampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esaphela emgodini lo. Uthi inkampani yeWangecolliery kumele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika kumgodi we-number 2 lube likhefu elizakhunjulwa ngabantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u-6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxa semsebenzini.
Loba kunjalo bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yeWangecolliery. U-Ephraim Zulu omunye wabo.
Ungasenani siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yiWangecolliery Company, ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety eyokuthi khona bebone ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi eWange.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kwinkampani yeWangecolliery ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGift Dube.
Abanengi kwele Zimbabwe bathi abezokholo balahlekelwe ngokubhubha kukaTB Joshua oweNigeria obesaziwa ngokuthi ngomprofethi ngoba wayengumuntu ongelabandlululo njalo esindisa impilo zabantu umhlaba wonke. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi ukubhubha kukaTB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutswanga, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
Prophet TB Joshua was not a Zimbabwean. We as a government of some sort
is a fellow. TB Joshua ubengaso sizalwa nesalapha eZimbabwe kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khona pha eAfrica, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba
the country and we feel saddened about the passing on.
Umfundisi Anderson Sherin uthi ibandla lika TB Joshua lilahlekelwe kakhulu kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kukaTB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu singabali eNigeria but ibandla umhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
TB Joshua ube ngumuntu otshumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, amawido lama-orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani okusiseleyo ukuthi uzehlise uzithobe. Sithi lala kuhle TB Joshua. Izifundo ositshele zona sizasala sizilandela ezifana lozo uthando, lozo kupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngweliphi ilizwe, ubulothando olumangalisayo.
Unkosikazi Suku Oluhle Sibanda obengumlandeli kaTB Joshua ebulenjini uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhu efisa ukuyamvakatshela abone ubukhulu nezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kukaTB Joshua ngoba selokhu ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe ku-TV. Bengilokhu ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izibamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala ukugcwala kalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uprophet TB Joshua obesele minyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo njalo imbangela yilokho ingakazakali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, amaqembu amakhulu emdlalweni wenguqu asezibeke kusimo esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup esaqhubeka elizweni. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngogcweleyo.
Ukusifana sikaGroup 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo eyi-9-2 kuthi endaweni yesibili kule qembu leKFC United lona lile miklomelo eyi-6 ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emine. Endaweni yesithathu kule qembu leHarare City lalo lile miklomelo eyi-6 kuthi eleZPC Kariba lisendaweni yesine lile miklomelo emihlanu. Emsileni kule Herentals leYada ezile miklomelo emibili iqembu ngalinye. Kula maqembu ayi-6 kusifana sikaGroup 1 okusho ukuba sekusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo le ifike phakathi laphakathi. Kusifana sikaGroup 2 imidlalo isifike phakathi laphakathi njalo amaqembu sekumele aphindane umphehlo. Ngemva kwemidlalo emithathu iqembu leChicken Inn lele Highlanders asele ehlezi phezu kwengalane le miklomelo isikhombisa iqembu ngalinye. LeChicken Inn lona lihlezi esiqongweni ngoba lihlohle amagoli amaningi. Umqeqeshi weqembu le Highlanders uMandla Mpofu futhi bangene kulo mdlalo bengazange bathole ithuba lokulungisisa amaphutha abagadli babo ngoba abadlali bebekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo.
Ngathi uphakathi kweviki ukuthi laphana omele sike khona siyeqhidisa kwehlula but ngifuna ukusebenza gadalala njengomqeqeshi kodwa ithuba ngisalitholanga. Namhla futhi sathola amaningi ngoba ngibona ngani amabili amathathu hayi bemele angene kodwa abafana abazange bekwanisa luvalo singatsho but yinto engithi njengomqeqeshi sizakwanisa ukuthi nisebenze ngaso kusiya phambili.
Kusifana sikaGroup 4 iqembu leNkezi Platinum Stars ilwe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo eyi-9-1 ngemva kwemidlalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lona ilile miklomelo eyi-6. Iqembu leNkezi lidinga ukuba linqobe kanye kuphela nxa amaqembu esephindana umphehlo ukuze lizithole selidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lo weChibuku Super Cup. Ngaphansi kwengalane kule qembu leTriangle kanye leWawa wona lo mklomelo owodwa iqembu ngalinye. Kusifana sikaGroup 3 yiloba yiliphi iqembu lingadlula lela kusigaba esilandelayo njengoba phezu kwengalane uhlezi iqembu leCranbourne Bullets elile miklomelo emihlanu ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu abalisa ele Black Rhinos kanye lele Tenex ale miklomelo emine iqembu ngalinye. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leManyuka Diamonds elile miklomelo emithathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Singakehlukani, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni, uMnumzana Thunge Mirai Matsokere, uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha abantwana lempahla. Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu namasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela se-St. Anne eHarare namhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington.